Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Agora muito colocada, ele qualifica o seguinte, então a saporta de jeito aí vai, né? Não é assim, e se a gente mais se cava, e a gente vira a gente, e a gente vai ter que fazer isso, e a gente vai ter que fazer isso, e a gente vai ter que
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo yona employee service surrender issue a service for a registered institution bazakubhadalisa i-withholding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lePhalamende lakweleBritane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale item uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obert Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngivuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo ngoba i-fees bakhulunywa ngayo last year yagazetwa ye-Hines of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approva abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusaza kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa okwakhathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikole esinjenge-Chibila, isiyachilaba i-secondary, Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapha eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esayisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hatshi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. kodwa esikweni ngapha abantwana abaningi sibili bayabiselwe ekhaya, especially ama private school vele kaungena ungaphathanga nge school fees, ikhoxotshwa khona. Kodwa kwezinye izikolo ayibengakezwa abantwana ababuyiselwe emakhaya ukuthi kufuneka i school fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lase uhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala u grade 7 abangabhadalanga i school fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo esecondary. So mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ka grade 7, ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Lo ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eyimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazo yamancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela, njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga eCCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupala sikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili, uPaul Kachiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi, lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getshenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza kamntu ongahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipolati lalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha. Kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolati ukuthi ipolati kuyizinto zonezezenza ukuthi lanxa abantu bebespirithi sokuzama ukuthi silunge lolu hlubo esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphitha ningakutsho ukuthi hhayi singathi bahlangani bakho, kodwa lathi
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iparty yethu thina eduma baba Nkomo, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo njalo sibhizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe labo. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo. So yena njengomuntu okuPollard vela kasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sibulungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye, asinandaba ukuthi uyenzeni, singakwantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akuPollard njengabaholi bamabandla athiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi nga amagama ethiya ethethwa emintini la usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba oweduma ngenzela yena angichaze ngayo. Bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi live libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlala i-P_F njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo into ubaba uduma oduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengePollard siye sahlala phansi nomongameli phezulu umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Babu Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame. Lo ozovusa udlakela kuthi kungumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibonene lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Yilokhu okomingele kobinjani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kuthi akukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo ke ngumnumzana Divine Mhambi umkhokheli webandla le Nationalist Alliance Party obixoxa endawonye lomholi webandla le Democratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe izimra ngamafitshane kuleviki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wamataxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. Izimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate is 10 times. So it's contradictory.
I want to buy US dollars
in the first place. Because they import local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually informal sector. So, where do they get that information? And how do they justify our taxes? They're going to even unregistered and recorded income, bandits. So, everything is just guesswork.
Now, we go to Abandu Bayanelis, who cocktail as on. So, imali
abazibizayo ama 20% kusiya ku 30%. Imali yakho na enhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, you know, ngoba phela every government has got the right to collect taxes. So it's a question of what they, whether they deploy those taxes there, you know, equitably. But now the regulator is going to quit here with Avanti Bahola and my US dollars. For instance, I'm a mind, if the company, a wholesaler, which actually charges the pay as you earn, but there is no evidence that there are enough people, our wholesaler, formally, when we have one to go to Patala, I'm a taxes in foreign currency. It's a very bad, you know, policy statement. That is based on contention. It's not justified.
Kuthi laba abaku informal sector, laba abazisebenzelayo, uhulumende uyakoreka yini imali, bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali?
Right, what they did was antivele kuvele kulezi VAT yani ephathelana nomuntu. Kodwa if you are self employed, laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphukisanga i-ITF tax certificate. So anti mina I'm an independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for you know, whoever, Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance, by charge a bone, you have a charge a withholding tax. So it's just in that corner, it seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed, but you are rendering service to a registered institution, that institution is one that is under obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongakukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kundaba zokubhadala lawo ma-tax?
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with Hachi. Tina, we are among the high paying tax, you know, nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now we remember that the electricity sovereignty are cool if you know to release and the very consumption of the investment. The market is to find a thing to cool me la bank of all warm tech with Hachi, who remember low, the Hanshin 13. So when the Tina, sitting meeting, I want to ask if it's going to open the internet is in the Yapina.
Hello, gang. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti yezenotho obexoxa ecingweni logena kumede site we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weJirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela lonke abakithi thina singapha ejundi bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasapho azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasapho kwadlula 200 so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu umuntu ocela angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali yena ecela abuyathi oyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi azikwazi ukuthi ucela okunjani khonoku so sizamnika kakulanto esingayi ayenza njalo besicele ukuthi kona nje imoto yake sithi yona ifile hayi kula ma China lapha kithi lapha alabo makanika bezimoto lesi ende kula makhiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu endaba yakwansi kukanika leyo moto leyo kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi kanike khonapho ufuna ukuthi ikanike esikhiweni imoto yake leyo kakhulumende leyo madodini corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuze sifundisiwe ke leyo corruption asazi ukuthi kona izaphela yini kumbeni kodwa hayi mbone ngathi kathi sisizala silukubekele kungabazukulu kungabantwana into eyitayitwa yi-corruption le cecela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo bakithi ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe sithwele nzima bakithi siyacela uhulumende nansinda
mbingelele studio 7 mbingelele abantu bakithi hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisa abantu bakithi madoda omama iqiniso libulali khala ngezano PF sidala qiniso lathi iqiniso ngathi silalo since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile umthwakazi ngathi uyabuka sisinthwa Republic Park ikhona amameyor amakhansela amaphathi asemashonaland ayefaka abantu babo abesishoneni la emathebeleleni since umthwakazi ikhona yakuphika lokhu sekutshintshwa izinto izano PF lasifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo i-CCC layenza njalo kodwa sibe babengakwazi lokho babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abanangqondo namateacher nayo bazokufaka amateacher asesindebeleni emathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abanangqondo bakudlalwa ngathi umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto so umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi CCC hayi izano nesithi viva umthwakazi iqiniso lelo libhekele eSouth Africa iANC mayenza ubutsotsi uEFF uzayibona kuphela uzayiveza itsotsi lokuba ukuthi bayenze ubutsotsi lapha lalapha so ikho libona eSouth Africa into zidonsa kahle ngoba kukhona umuntu oziphathe engavumi ubutsotsi so lathi asiyibongeni umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi asiyibongeni njalo siyivotele kumakhansela amameya abantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho angifuni ukuba mude ngiyabonga
linjani linjani Studio 7 siyabulisa siyabingelela hhayi siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zishisa mina wami umbono bengifuna ukuthi into engithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavota kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla akithi kunje singaba solo Joseph Chuma o ubelieve gawule angaphuma kuzanupf evulela kho ibandla uzamvotela na angeke umvotele so laphana umntulwane usemsebenzini usebenzela isitu sakhe bangathi hamba okhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha ujesu ezimbabwe uyakhuluma khonoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola umakhupha uphumile wazimela sambona njengenyama echileyo wabona laye ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyelile khonapha manje sizakhala futhi e umakhupha abathengisi bafunani le kanti thina ithi esirongo asizameni ukusapota abantu bakithi asinikenina ama-politician akithi i-power sivotele amabandla akithi nampo umqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo ngiyabonga
sanibonani sanibonani Studio 7 mina engikhuluma igama lami ngujoje khuluma ngiseBotswana ngilokudana kakhulu ma ngizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la akhulunywayo la manga luhlaza athe joko so kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana la ngamaqhinga nje kumgceki ukuthi bazame ukudisturb ama gathering abantu imhlangano ngoba bayazi ukuthi lapha abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunengi okuqondana lokuba sikhuphe le izanu PF lapha i disturbance nje abaphezukwayo lokhu ngikukhuluma lami ngamazwi abuhlungu ngoba hayi bakithi sikhathele ngezanu PF khathele ngomnangagwa sikhathele ngamalunga ezanu PF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo nguba nibakuthatha ngapi lokhu sebezenza bona onkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekele imikhuba yabebolileyo le abayekele abantu bekhulula ilizwe abayekele abantu bephume ebugqilini hayi ukugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kanti bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo kanti vele bangobani abaphume asibafuni nje lo nyaka siyacho nje ukuthi babhayi ZANPF babhayi mnangagwa babhayi chiwenga bonke kabaphuku baluphele laba bantu kusitsho ukuthi lemicabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamela ngakhokhela abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni hey amasobhuku yathi usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele ozakukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amatholeni wayebona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja kabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga.
Studio 7 lifuka njani zihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyimpile mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chris Gandhi labo Dano Nongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from Plumtree kuze kuyethi Tsholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuthi ngathi kususele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe Plumtree kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma siripota ama-cases kuyaripota i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana biyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakwana ezithengayo kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besetshe e-Country Park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala ngiyabonga ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo eZimbabwe siyabonga sibili ngadini waqhubekani sisakazela kanti inyuzi zami nalindumezela zona ize kuseni sekuthe nyazo utheni tunga mkhumbule bheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngantwa izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khona apha empini yona le and they have not got anything. Iskepe eziningi has been sunk and things are not going his way. So ukungathwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi iRussia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayayifuna ayikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina ubona njani impi le eqhubekayo
kwele Ukraine. Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it, I think, until summertime, ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impi le iyabe isiphela, ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngantwa impi iyabe isiphela, ngoba iUkraine iyabe isiqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mnumzana Tim Moringai ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.